Langala Pumalendaba Langala Pumalendaba Lashona Lendaba Langala Pumalendaba Langala Pumalendaba Lashona Lendaba
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana oluqhubeka lugxila elizweni. Kulokhulu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye lanye 91 ogwetshwe ngumthethwandaba weshurugwi ngemva kokutholakala elecala lokwendisa indodakazi yakhe eleminyaka elichumi lanhlanu 15. Ukhulu lo ugwetshwe inyanga eziyisishiyagalombili ndawonye lonina kajaha oleminyaka engamachumi amathathu obendiselwe kuye luntombazana. Kodwa inkantolo isuke yabeka eceleni lesi sigwebo. Abasolwa laba bephula umthetho we-Marriages Act. Wona othi kulicala ukwendisa owesifazana oleminyaka ephansi kwelishumi lasishiyagalombili 18. Sixoxa lolwela amalungelo abesifazana unkosazana Linda Mpofu.
Udaba lokwendiselwa abantwana lubuhlungu kakhulu, ludaba olungithinta emoyeni ngoba lingizele amantombazana. Lubuhlungu ngoba umntwana ole 15 years kuyina kwaziyo ngokuya kwakha umuzi. Ungacabanga ngakho njengomuntu omdala ongumama oyisakhamuzi, uyavelelwa yikwesaba losizi kakhulu. Engunanzelelayo yikuthi indlala, umumo welizwe yiwo yenza abantu bagcine bethengisa abantu babo ngoba besenzela ukubana bathole inzuzo. Into leyi igxile ekuthini abantu sebeswele kakhulu, sebedinga amaqhinga ukubana bathole labo kuyethunjini, bese bebona kungcono ukubana bathengisa abantu ababo bebendise ukuze bathole inzuzo, bathole inkomo, bathole amabele badle.
Ukhulu lo lomunye wakhe bagwetshwe inyanga eziyisishiyagalombili kodwa inkantolo isuke yesula leso sigwebo. Ungathini ngalokho?
Na ngokubona kwami mbone ngani isigwebo lesi sibe sincane sibili. Ngoba nxa wena usiyayendisa umntwana ole 15 years kuyafana lokuthi umgwebela ukufa. 15 years engxenye khona uyamendisela exhegweni elilabo 8 years. Yikubulala impilo yakhe, yikubulala nje yonke into yakhe, ingqondo zakhe lakho konke nje. So mbone ngani isigwebo lesi nje sincane. Engxenye nje umantshi ukunanzelele ukuthi abasolwa laba iminyaka yabo njengoba ubaba selabo 90 something years, umama layo labo 60 something years. Engxenye ukhayele khonokho ukuthi bangagcina befile ejele. Kodwa eqinisweni isigwebo sincane, kodwa sibuye sibonge nje ukuthi laso sike khona sifakiwe isigwebo. Kulabo bonke abacabanga ukwenzayo khonokho sebezahle bebekwazi ukubana hayi impumela yokwendisa umntwana yisigwebo sokuthi uye ejele uyebhika.
Kungenziwani kahle kahle Mampofu ukuze kunqandwe udubo lokwendiswa kwabantwana lolo?
Okuqakathekileyo khathesi ukuthi uhulumende lenhlanganiso zabomama lawo wonke umuntu angenele kulowo mkhankaso wokubana siququzele ukuthi abantwana abangamankazana ngabangayendiswa bengakavuthwa. Yikho kwakuqala engingakutsho. Okwesibili, uhulumende kumele abone ukuthi abantu ababulawa yindlala bakithi. Abantu kabathole ukudla, kabathole okuyethunjini ukuze bangacabangi ngezinye izinto zokubana kusasa labo bagcwalisa izisu zabo. Okwesithathu, uhulumende kabone kananzelele ukuthi izikolo sezidura kakhulu. Abantwana abangamankazana ukuze bagcinakale kuhle, kakuzanywe sibili ukuthi bagcinwe besesikolo, indleko zesikolo zibe phansi, abantu labo bafinyelele ukubana babhadale ama-fees benze konke. And then okunye okwesine yikuthi izigwebo ezinje kazikhwezwe sibili ukwenzela ukuthi umuntu lanxa esesithi wothi azame ananzelele ukuthi ngingagwetshwa 10 years ngiyafela ejele wothi ngiyekele.
Sibonge unkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazana. Ube kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asibe nikuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi untungami linkomo.
Shwele baba kangala pumalenda. Shwele baba kangala pumalenda. Kajona lenda.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.